nonyaka besikhangelela ukuthi yiwo umnyaka onganintozo obanzi zibalulekile ukuthi i-voters roll yethu ngayilungisiwe i-ballot paper ngayekuthiwa kulungisiwe ngendlela. Kodwa nxa kuyukuthi i-alliance ibambene bachuchise uhulumende ukuthi lokhu kulungiswe before i-election, ngibona ngani kungalunga, bangakwekeli ngoba uyabe usuhamba ususiyazilahla ukuthi hhayi ngiyahamba kuphela ngiyevotelwa kodwa ngizaluza ngoba into zivele zitshekile.
Bathi khona bona bazatshengisela ngomvulo sibile emgwaqweni bekhonona ngakhonokho, kambe kuzasebenza yini ukuthi kungagcina kuguqulwa nguhulumende?
Nxa kutshekile uhulumende kumtshekele kwimpambaniso kungasiyo into ayenze ngaboma. Kuzamele alalele izifiso zabantu, udemonstrator kwabantu lokhani ukuthi ngenxa ukuthi udemonstrator kwabantu bademonstratele ukuthi asilungise nini izinto zihambe ngendlela, sesidine ngezinto ezingahambi ngendlela sonke isikhathi.
Nxa ukuthi-ke bayenze ngaboma akusuze kulungiseke phela, ukhetho soseduze la.
Ungababona besala ukulungisa kumbe besithi hhayi izinto zilungise laba balamanga kusho ukuthi yinto eyenziwe ngaboma. Kodwa nxa kuyinto engenziwanga ngabomo bangalungisa i-voters roll. Abantu sonke vele sivota ngezithupha. So nxa kuyikuthi i-voters roll isitshekile ekugcineni sokusho isikhathi sesiphelile, izithupha zethu zikhona, we can still use them, uhamba siyevota.
Kwenziwa kuyini ukuthi kuhlale kuhlupha kangaka khonokho kwenzakala kule Zimbabwe nxa kusenziwa ukhetho?
Singakutho ukuthi ngokweZimbabwe, but ngabona luhlango lwepolitics. I-politics zonke zinjalo zitshekile, nakhona apha lapha esikhona kuyatsheka. Kodwa kumele okweZimbabwe kulungisiswe ngoba iminyaka seyaze yaba ngu-37 kanti esiya ku-38 silokhu izinto zitshekile. Khathesi sifuna ukuthi izinto zilunge. Kodwa ukutsheka kwama-voters roll lokhu kutshekile ilizwe yomhlaba wonke, thina sifuna into kwethu kulunge.
Ye, masuku ngacebisa-ke umanyano we-MDC Alliance uphume yini kukhetho lolu kumbe ubambelele phakathi khonapho, ungabatshela uthini?
Ayi, mina ngabatshela ukuthi kabafaki pressure uhulumende azalungise. Singalali izinto zize zilunge. Kumele nxa kumele ukuthi silale phandle, silale phandle kuze kulunge, kuze kufikelelela ngalokhu uvota, ngoba nxa bengalungisanga akuvoteki ngoba sebezivelisa phandle. Abantu bazavota njani siphandle?
So kuyasebenza khonokho sibili nxa abantu bengatshaya itoyitoyi bezinto ezinjani?
Uyazi ukuthi nxa singatshaya itoyitoyi sibambene, nxa kuyikuthi i-opposition vele i-alliance ile support, sibambe sibili 24/7 kungalalwa, sibe sitshintshana abanye bevuka semgwaqhoni. Kumele belungise, kumele izifiso zabantu zisebenze, singayekeli sikhalale, singajikeli lenu. Kumele sifake i-pressure kuze kufike ilanga lolu lokuvota, sifake i-pressure labafuna ukuyavota baze behlule ukuthi bazavota njani.